Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Go Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ku Studio 7 ngesonto mhla ka 21 kuMbimbitho 2021 ngokipstube. Endabeni zethu lamhlanje. Sokulungiselelwa ukuhlatshwa kwabantu okwesibili iJackson yeSinopharm.
Silindele ukuthi sihlatshwe kwesibili loba nje sizwa ezinyingcithi zisithi kungaba lezinyalo nxa sekuhlatshwa iJackson yesibili.
Umnumzana Obed Gudu osuke kumabandla aphikisayo wangena kubandla leZANU-PF uthi wethuza kwenzakala kumacele eMDC.
A lot of regionalism, a lot of tribalism, not to mention the violence.
Kwakuxokozela kakhulu ugcwele ubandlululo ubukhohlakali lokunye.
Kungcwatshwa umlingisi olodumo u-Annie Mira obuleweyo kule South Africa.
Sizwa ubuhlungu ukulahlekelwa lithalenti elingaki u-Annie Mira ukuthi ulahleke esifa kabuhlungu.
Siqoqa lo-James Maravini osanda kwethula ingoma yereggae ethakazelelwa nguZulu.
EZimbabwe, eAfrika kuzo zonke indaba ithanda kakhulu ingoma le.
Sizalethulela ezamasiko ezabatsha kanye lezokholo lwesiKristu. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Lukala kusasa uhlelo lokuhlaba okwesibili abongi odokotela labanye abamukela iJackson yeSinopharm kusungula uhlelo lolu ngohlalanja lonyaka. Ubathabile Masuku usethulela lolu daba.
Uhlangothi lwezempilakahle luthi bedlula inkulungwane ezingamachumi amane i-42,210 asebehlatshwe kuhlandla lakuqala iJackson yeSinopharm eZimbabwe eyokuzivikela kumkhuhlane we-COVID-19. Kukhangelelwe ukuba ihlandla lesibili lizaqala kusasa elizweni lonke jikelele. Umsekeli kamongameli umnumzana Constantino Chiwenga sewahlatshwa okwesibili esenzela ukukhuthaza abantu ukuba bahlatshwe ijekiseni le eyanikwa eleZimbabwe ngeleChina. Unkosikazi Juliet Khumalo, umongi osebenza esibhedlela se-United Bulawayo Hospitals, uthi sekhangelele ukuhlatshwa ijekiseni yesibili.
Mina ngikhangelele ukuthola i-second dose ye-COVID vaccine ngolwesine lololuza. Engingakutsho ukuthi size ngihlatshwe kuqala. Angizange nje ngibe lama-side effects ngaphandle kokuzwa ubuhlungu kungalo engahlatshwa kiyo. Ngalokho ngibona ingani i-vaccine le isefu. Kasikhuthazeke siyihlabe sonke ukuze sivikeleke kubhubhane lona.
Umongi umnumzana Wellington Chabangu uthi laye uselinde ukuhlatshwa okwesibili.
Asilindele ukuthi sihlatshwe kwesibili loba nje sizwa ezinyingcithi zisithi kungaba lezinyalo nxa sekuhlatshwa iJackson yesibili. Kodwa siyananzelela ukuthi abanye lokhu bengani basahlehlela emuva ekuhlatshweni lapha, mhlawumbe balindele ukuthi abanye behlatshwe iJackson yesibili beqale bebone abantu abakholwa ngokubona. Kodwa singakhangela vele ngekwempilakahle, izinyalo zikhangelelekile vele kuyo yonke imithi esiyithathayo emzimbeni yethu, kungasikho ngenxa yaleyi coronavirus kuphela, kodwa ke yonke vele imithi injalo. Ingakho akumangalisi ukuthi abantu bebelezinyalo nxa bengahlaba lijekiseni i-coronavirus yesibili.
Unkululeko Mathe osakhulayo ofunda e-National University of Science and Technology uthi usezimisele ukuhlatshwa ijekiseni ye-Sinopharm njengoba kungela muntu okuthiwa ulaliswe esibhedlela kulandela ukujova ijekiseni le.
Indaba ye-vaccine nokuthatha i-vaccine ku-right ngoba sibona ama-ministers labo first president beyithatha, so asikaboni problem kiwo that asamenye sithatha ivaccine sihlale sivikelekile kucorona.
Umnumzana Ambrose Sibindi, isakhamuzi sakoBulawayo, uthi akumelanga abantu babanjwe ngamandla ukuthi bahlatshwe iJackson yeSinopharm.
Walisiyananzela ukuthi umkhuhlane weCOVID-19 umkhuhlane omutsha, imizamo yonke ikhona ukuthi lo mkhuhlane unqandwe ukuthi ungamemetheki. Siyakwazi ukubana kule nkulumo eziningi ngawo le vaccine ukuthi ayiqedakali, abanye bathi iyaqedakali, kodwa sikuthiwo ukuthi lanxa kunye njengezakhamizi zakoBulawayo, abantu abahamba abakhululekileyo bahambe bayehlatshwa kwenzela ubavikeleke. Kodwa lo ongakhululekanga nje bakungabanjwa ngamandla la engazihlala, kodwa kuqathekile ukuthi xa ungakhululekanga ungabambani ngamandla ukuthi bangayihlatshwa. Sibayeleni abahamba abahambe, abesala wabesabe, sikuhlonipe kunjalo.
Umqondisi wogatsha lwezempilakahle ukhansiliya kobulawayo udokotela Edwin Sibanda uthi inhlelo zokuqhutshwa kohlelo lokuhlatshwa kwabantu iSinopharm kusiya phambili ziza kwethulwa kusasa. Okwakhathesi bekulendawo ezine kobulawayo ezokuhlaba kwalabo abavunyelweyo kuhlelo lokuqala. Indawo lezi isibhedlela sempilo, iMaqhawe Clinic, eMakhandeni Clinic lePrincess Margaret. Ngimele Studio 7 kobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Kusenjalo abantwana besikolo abaningi babuyela ezikolo kusasa kulandela ukuvulwa kwazo ngeviki ephelileyo. Kuqale kwemukelwa abaku grade 7, form 4 labaku form 6. Okwamanje bonke abantwana bakhangelelwe ukuba bayabuyela ezikolo ngesikhathi kulabanye ababalizi abathi abafundisi ngenxa yokuthi baswela impahla yokuzivikela kumkhuhlane we-COVID-19 leholo eliphansi. Uhulumende uthi uyazama ukulungisa konke okufunakala ezikolo ezavalwa kulandela ukuqhamuka kwegciwane le-COVID-19 yakenye. Umnumzana Obet Kutu waye umsekeli kamongameli webandla le-Movement for Democratic Change elalikhokelwa nguNkosazana Thokozani Kuphe uthi ucabange ukungena kubandla le-ZANU-PF ngenxa yokuthi kugcwele ubandlululo, ubukhohlakali lokunye kumabandla aphikisayo eZimbabwe. UGudu owamukelwe ngumongameli Emmerson Mnangagwa lomsekeli wakhe uNumzana Constantino Chiwenga ngesikhathi engena kubandla le-ZANU-PF utshele umsakazo we-Studio 7 ukuthi ubesekhathele ngokwenzakala kumabandla aphikisayo.
There was a lot of intolerance, a lot of regionalism, a lot of tribalism, not to mention the violence.
Kwakuxokozela kakhulu, kugcwele ubandlululo, ubukhohlakali lokunye okwenza ngizwe ngingumuntu olahlekileyo. Ukulwa okwenzakala kungcwathi uMorgan Tsvangirai kwangethusi. Laba ngabantu abephula isisekelo sombuso webandla labo.
Flagrantly disrespected its own constitution.
Uthi uzizwa ekhululekile emoyeni ngalokhu akwenzileyo.
It's just a question of finding a political home that dovetails with my own ideological benchmark.
Lokho engikwenzileyo kuhambelana lemicabango yami kwezombusazwe, okunjengokulwisana le-neo colonialism, imicabango yami yokulwela abantu kuzwekazi le-Afrika, ukulwela abantu abancindezelwa kakhulu. Ngilesifiso sokubathuthukisa, akulabandla elingela amaphutha, kodwa ngibone ukuba iZANU-PF yilo ikhaya lami.
Looking, taking into account my own deeply held ideological convictions, ZANU-PF was the home for me.
Kodwa isikhulumeli sebandla le-MTCT umnumzana Witness Dube uthi hamba juba baza kuchutha phambili.
Danisa kakhulu ukuzwa ubaba Obet Kutu esithi uchiye i-MTCT ngalezi zathu azinikayo ethi kulo kuganga, ukuganga konke i-headquarter yokuganga ngokuzana ungumuntu osuke waba madola nzima wasekhathala wabulawa indlala ehambeni wasecabanga ukuthi kungcono nje azincengele indlala yakhe ngokudlala lokho okungadliwayo.
Lokhu kusekelwa ngudokotela Nkululeko Sibanda, isikhulumeli sikamongameli webandla le-MDC Alliance.
Obet Kutu udula khangela ukuthi i-MDC Alliance akayazi ngoba akazange vele ayijoyine kuze kube namhlanje, ube vele ngumuntu engekho phakathi kwayo njalo engumuntu oyiliswayo. Ngalokho siyazi ukuthi kulesizathu sokuthi akhulume kubi ngathi.
Umsekeli wesikhulumeli sebandla le-MDC Alliance umnumzana Felix Magalela Mafa uthi uGudu unjengebele lendlela.
Wangena ku-MDC nge-backdoor kavuthwanga, yikho limbona ephongweqa njengewabayi esuka lapha esiya laphana. Uvela ku-MDCT engena ku-MDC Kuphe, nango sebuyela futhi kuZANU-PF lapho wavela khona. Seqedile esithi iseko, wasuka kuZANU wangena ku-MDC waya ku-MDCT kaKuphe. Khathesi sebuyele lapho ozalwa khona. Yikho ke amaphupha njalo singake saqeda isikhathi ngakho.
Kulo malunga ebandla le-MDC Alliance amaningi okuthiwa asengena kubandla le-ZANU-PF esithi selidilika ibandla elikhokhelwa umnumzana Nelson Chamisa. Kodwa abalandeli balo bathi liqinisaka ibandla leli. Unkosazana Enira owayesaziwa ngegama lokulingisa elithi Bimbayi kustudio 263 kumabonakude ungcwatshwe namhla eZororo Cemetery eHarare. Unkosazana Nira ugwazwe ngabantu kwele South Africa ezihambela. Abantu abaningi bakhathazekile ngobhubha kukankosazana Nira. Omunye wabo ngunkosazana Thembeli Hlengoyo oloba imidlalo kumabona kude.
Sizwa ubuhlungu ukulahlekelwa litalenti elingaki uAnanira, ukuthi ulahleke sifaka ubuhlungu ephesheya kule South Africa. Ube ngumuntu ogifted kakhulu, singathi ngumuntu ophiwe kakhulu isikhangele kumabona kude eku-acten kakhulu, bekwanisa ukudlala umlingiswa alright. I remember back sisakhula nje siqalisa nje ukungena kuzenezo zamafilimu, isikhathi sangikhona sasisebenzela kumakorokoza sibona nje ukuthi amafilimu ayenziwa njani. I-Studio 263 la yayingenye yamasobhizi eyayidlala esakhula ngawo back then kuma 2000. She was very talented person kakhulu uAnanira, and kubuhlungu ukuthi ufele sekwe South Africa ezama ukudinga impilo.
Lo ngukhosazana Thembeli Hlengoyo oloba imidlalo kumabona kude, sixoxelaye ekubulawayo. Singahanjeni kusigaba esilandelayo, sinesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Abantu badabuka kuzwekazi le-Asia batshengisele izolo kwelemelika besithi kumele kumiswe ukukhahlanyezwa kwabanye babo abatshaywa ngabamhlophe abathi yibo abenza kwaba lo mkhuhlane we-COVID-19 osubulele abantu abedlula izigidi ezilikhulu 122 million emhlabeni wonke jikelele. Umongameli Joseph Biden uthi akumelanga abantu laba bahlutshwe ngoba kabalethanga umkhuhlane we-COVID-19. Abantu bavota namhla eCongo Republic lapho umongameli Denis Sassou Nguesso ukhangelwe ukuthi uzanqoba kukhetho lolu.
Senganamasiko
senzile mandla
lo baba mkhulu babelobola
usenzile.
Uhlelo lomasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke namhla sixoxa lenduna uThulani Mgoqojubane, induna kaMthwakazi ehlala eGoli. Usanda kuya esigodlweni senkosi uZwelithini osanda kufihlwa kwaZulu Natal.
Angibingelele sizwe sikamzilikazi kamashobane nomambo.
Akusitshela ukuthi uhambe njani khonale esigodlweni senkosi.
Ngithi anginazise abantu bakethu ukuthi njengoba nazo ukuthi siye saphuma siyale kwaNongoma kwakhetho omthandayo nethimba lamadoda amane la bengihamba nawo okuyithimba lami, sisiyobabaza sibabazela indlu yakwaZulu nesizwe sonke sakwaZulu. Ayengithi nje sibabazela nje amangoni wonke jikelele ngokukhothama kwengonyama isilo samabandla uBhejane Phume Sigqiwini uKing Goodwill Zwelithini kaBhekuZulu ingonyama yesizwe samaZulu.
Balamukele njani khona ngale esigodlweni?
Sifike sathola ukwamukeleka kahle sisizwe sikamthwakazi, sathola ukunethezeka, sakwazi ukubabaza, sibabazela amazinyane noNdlunkulu basendlini yobukhosi. Konke lokho sikwenze kwenzeka ngentando kaNkulunkulu okungumvelinqangi osiphe amandla okuthi nathi siwazi ukugcina amadolo, sikhuphuke njalo size siyofika khona esigodlweni kwakhetho omthandayo. Abantu bakwaZulu njengoba nazi nani ukuthi sinobuhlobo obukhulu kabi esinabo nesizwe lesi samaZulu, okuyinto esiyiqakathekisa kakhulu thina ngoba ubuhlobo bethu siyabuqakathekisa ngoba nabo bebuqakathekisa ikakhulu bona abasendlunkulu yakwaZulu. Bafike basamukela kahle, sazizwa sisekhaya, kwayintokozo kakhulu ukuthi bebone abanye babo abahamba nomunye wabo okuwumzilikazi kamashomane eminyakeni eminingi edlule. Siye sababazela ke isilo samabandla konke kwahamba kahle wenziwa ke umsebenzi wokutshala isilo samabandla waba impumelelo konke lokho kube kusezandleni ziyamvela inqangi akuyena esikhothama kuye sonke
aqhiba okwalamhlanje baba Jubane
yibo bonke abazizwa belahlekelwe ngithi abaqine amadolo ngithi dudu ngini nonke ngiphinde ngithi dudu esizweni sakwaZulu ngithi dudu emazinyaneni esilo ngithi dudu nakubondlo nkulu besilo
hayike olamhlazi malapha kuhlelo lomasiko lokuphila kwabantu sokuzonke sesixhupha lenduna uThulani Mgoqojubane induna kamthokazi ehlala eGoli sithemba lokuthi siyahlangana singabaphileyo njalo ngeviki ezayo
owakusenziwe
manje
masiko
owakusenziwe
manje
kakhela ubaba
mkhulu
babe lobo logogo
okwamanje sike sizwe ezokholo lwesiKristu
ngiyalamukela kuhlelo vuselela umoya igama ngontungami lenkomo lamhlanje ngilomfundisi useNispanda ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi
ngiyabingelela abalaleli namhlanje kusihlwa ngiyabonga njalo ukuhamukelwa kulolu hlelo
usiphatheleni lamhlanje
bemfuna sikhangele umbhalo kaLuke chapter 18 verse 31 lithi lona ilizwi lenkosi uJesu wadonsela abalitshumi lambili eceleni wabatshela wathi sesisiya eJerusalem lapho konke okulotshiwe ngabaprofethi ngendodana yomuntu kuzagcwaliseka ngakho-ke bemfuna sikhangele uhambo lukaJesu lapho esesiya eJerusalem lapho ayelanda khona ukuyabethelwa lapho ayelanda khona ukuyadubeka lapho ayelanda khona ukuyahlambazwa lapho uJesu owahamba esiya kuba imvana kaNkulunkulu eyafela izono zethu zonke bemfuthi unanzelela ukuthi mlaleli wami ubizo likaNkulunkulu aluzisiseki ngenxa yokuthi uJesu lapha ubabizela ukuthi ayekufa wayebabizela esigabeni sokuthi ngani usehlulekile ngani usenqotshiwe nxa wathelenga laphana esiphambanweni ekhafulelwe elomqhele owameva edatshulelwe wathathelwa impahla zakhe kwakungani isitha sesinqobile kodwa kwakulubizo lwakhe uJesu lapho isitha esibona ngani sesinqotshiwe khona uNkulunkulu yena uyabebona ukunqoba kwethu lokunqoba kwentando yakhe ngakho ngifuna sinanzelele ukuthi ubizo lukaNkulunkulu olungaphezu kwempilo yakho langaphezu kwempilo zabanye abantu ngesikhathi esiningi abanye abantu abasoze bazwisise ukuthi wenzelani lokhu okwenzayo ikanti kuyabe kulubizo lukaNkulunkulu into ekhuthazayo ukuthi uJesu elenge esiphambanweni kwakungani unqotshiwe kodwa thina sonke siyakwazi ukuba waba lokunqoba okwaba ngokwethu sonke ngakho lawe kunjalo empilweni yakho kule minye imimo okumbisimo ongena kiso okokuthi nxa omunye umuntu ekhangele uyabe cabanga ukuthi hayi umuntu lo sokuphelile okwakhe kanti ngenxa yokuthi wena ungaphakathi kwenjongo kaNkulunkulu uyabe uhamba phakathi kohambo lokunqoba lapho-ke bengacabangeli babona ngelanga lesithathu usuvukile waphuma ethuneni phakathi kwesimo ebesenzima ngifuna ukukhuthaza namhlanje ukuthi abanengxisi yabe sesithi nxa sokunje sembethelwe esiphambanweni yonke into isiphelile kanti hatshi izinto zikaNkulunkulu lobizo lwakhe aluzisiseki kwezinye isikhathi emuntwini wonke ngoba uNkulunkulu wenza izinto eziba opposite lezinto zemhlabeni lapho umhlaba ucabanga ukuthi umuntu usehlulekile uNkulunkulu yena yikho lapho aqalisa khona ukusebenza ekusesigabeni sokuthi unqobe manje angikwazi wena namhlanje empilweni yakho ungabe kumbe kulomkhuhlane ungabe kumbe usemtshadweni wakho ungabe kumbe kungumsebenzi wakho ungabe kumbe kuyizinto zemali ezinotho ngabe kumbe kuyilalabo umuntu esithi kambe mina ngizayenda nini ngizathola le nomchato sokwehlule kodwa ngifuna ukukhuthaza namhlanje ukuthi uNkulunkulu lenjongo niyazi mina omunye umuntu othi uyahlala zabe le 40 years hayi lo ngasachata kanti uNkulunkulu umlungisela umuntu wakhe abangahlangana kuphele sele 40 years ngabe sesele 20 years kumbe le 25 kumbe le 30 engxenye bezahlangana lomuntu ongawusuye lo uNkulunkulu ambekele yena ngakho ke ngifuna ukukhuthaza namhlanje ukuba ungabodangala injongo kaNkulunkulu izokufezeka empilweni yakho
akuyiphethe mfundisi
asithandazeni baba ngegama likaJesu sithandazela wonke umuntu odangaleyo wonke umuntu ocabanga ukuthi engxe yonke into isiphelile bakhuthaze ngomoya oyingcwele langezwi lakho kulabo abagulayo siyabathandazela baphilise ngegama likaJesu amen.
Lo bekulohlelo vuselela umoya silomfundisi usenisipanda tiyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo lilami untungami linkomo.
Siyabonga kakhulu untungami linkomo. Sokuyisikhathi sohlelo lwabatsha
lingali tshona njani mthwakazo mohle zimpapo mohle ngiyalibingelela kuhlelo lwethu lwanamhlanje igama ngumike gobe namhla kuhlelo sixoxa lo Robson Mhlubulo usomabhizimusi osakhulayo Mhlubulo uthengisa imbiza zokufaka amaluba lokunye okujiyeneyo Mhlubulo ngiyakwamukela kuhlelo awusitshela okuningi ngomsebenzi wakho
Sanibonani balaleli umsebenzi wami engiyenzayo umsebenzi wokubumba imbiza zokufaka amaluba ngisebenzisa amaplastic afana lesigubhu zamadrinki elizinatha elizilahla mina ngizihambe ngizidobha ngizibuthanisa ngemva kokuzibuthanisa ngiyazilungisa ngizikhathekhathe zibe imbiza ezinhle sengizifaka amabhenda ngilungise kube kuhle kokuthi usungafaka endlini noma ngaphandle eyadini noma ukulengisa ngapi noma ikuma functions singasebenzisa ngoba ngilungisa langamavazi okufakela ama artificial flowers
yazi Robson inengi labatsha elizweni leyakhala lesithi elizweni akulamsebenzi kodwa wena usuthole indlela yokuziphandela usebenzisa ama plastic ulawu inamazwi okupha abontanga ababona ngani akusela indlela zokuziphandela elizweni
yayiqiniso lelo Mr. Hobe enenge lethu elabatsha siyakhala kakhulu sithelizweni akulamsebenzi lami bengumunye wabanye abakhalayo besithelizweni akulamsebenzi kodwa ngemva kwesikhathi ngabona ukuthi ukukhala akusisi into eqhakathekileyo kudinga into ongayenza wena ukuthi ube lomsebenzi ngoba imsebenzi lesilinda imsebenzi eqala ngabanye abantu so mina ngathatha ngayenza ukuthi lami ngiqale umsebenzi ongowami so ngakhona lokho mina ngithi kwabatsha khangela lapho okhona ukuthi kuyini ongakuthatha ukusebenzisa kungaba yikulima kwindawo encane qala ngendawo encane udingi into engadingi imali eningi kodwa singaqali into engakusiza empilweni ngoba lami nginje ni example womuntu owayehlupheka ngokudinga umsebenzi ngokudinga imali yokuqala ibhizinisi kodwa ngabona into eyingcekeza amaplastic izigubhu ngazidobha ngaqala eyami ibhizinisi so lawo usesomusha khangela lapho khona ukuthi kulane usungaqala enye into engadingi imali enenge efuna nje wena ingqondo zakho ukuthi uzisebenzise uqale into engakusiza
hayi sakuzwa Robson isikhathi sesidliwe ngumangoyi gciba ingxoxo yethu
imbiza engizilungisayo lama plastic ngezigubhu sihle kakhulu balaleli abafuna ukuzibona abafuna ukuthenga lingambamba kulabo abaseZimbabwe bangangithola bangamvakatshela eChabalala kulabo abakhatshana abangafuni ukuthumela lokubona selingandithinta kunombolo ezithi 0773 24 576 kumbe selingandithola kwenye number is 0777 324 578 ngenye nombolo elingandithola kuyo mali kuthe kwenye
silukandaba liyamuzwa uRobson Mhlubulo usomabhizimuso sakhulayo siyabonga kakhulu Robson ngongela kuhlelo isikhathi isesedliwe ngumangoyi olevalelisayo ngenjabulo igama lami ngumaikove mthwakazo muhle zimbapho muhle bye bye
Siyabonga Mike Hobe. Namhla silomajaha wodwa Ndlovu owaziwa ngegama elokucula elithi Jazz Marabini. Usanda kwethula indlekizane yengoma yomdumo wamakhosi iReggae.
Umuntu baseAfrika inobuzo. Kungani singazethe? Kale kungani singazithatha?
Ngoma yamle edume kakhulu eyindume ezulu ethandwa ngabantu ngendlela eyisimangaliso eZimbabwe eAfrika kuzo zonke indaba ayithanda kakhulu ingoma le engiyikhiphileyo ngemva kwezusuku ezintathu ezidlulileyo ithi ja deliver us ngoma engiyizileyo ngomdumo wereggae esindebeleni sithi umdumo wamakhosi umdumo wezihlengeni hayi bayithanda kakhulu abantu kakhulu kusho ukuthi ezindlela abantu bevele belinde ukuzwa umculo ongani uwehlukile kulalowo mhlawumbe ebengiwenza so ngakho kuyajabulisa ngaba kusukuma wonke umuntu usunxa ungakasukumi hayi kusho ukuthi mele usukume la uyilalele ingoma ngoba sengifonelwe ngabantu abaningi ngize ngifonelwe la nguthuthukani Cele lo obedlala lo Lucky Dube entshela ukuthi ingoma le uya endorse is the best song so far in Africa. Ikungiphakamise kakhulu lami ukuthi ngizwe kwangijabulisa kakhulu ukuthi ngizwe ukuthi khona abantu abakhulu njengoThuthukani bayibonile le ngoma bayithanda. Emkambo wezingoma ingoma iyenza izimanga iyenza izimanga iyenza izimakhulu okungijabulisayo ukuthi abantu basekela ngendlela engumangaliso kubo YouTube lapha kuzo zonke indawo abantu bayithanda njalo abasakaza abanengi sebeyithethi bayidlala kakhulu kuma radio stations so isihambile yazafika kubo Swaziland kathesi kulomunye uDJ oyifuna eZambia ngikhulumi ngeZimbabwe ngoba bayithanda kakhulu ngevike ezanza bele interview lapha ku radio SAUK so kuhle kakhulu kubona abantu besukuma besekela umculo abamthandayo so ngakho hayi kunjabulisa kakhulu ukuthi indlela ehamba ngayo so abantu abahambe bafika ku YouTube bafike ba like ba subscribe kevele umculo engiwuthandayo ngisho njalo ngiyawuthanda kakhulu ikakhulu endlala kakhulu Bob Marley uPeter Tosh ngumculo le message ngumculo ohlanganisa abantu kungakhethelekile ukuthi uvela ngapi komhlaba uma ungadlala umculo wereggae wonke umuntu uyawuzwisisa uyawunderstand ngoba umculo odumileyo njalo ngumculo othandwa ngabantu emhlabeni wonke jikelele ngakho ke ngendlela lingoma ehamba ngayo kusho ukuthi kusamele vele ngenze ialbum yayo iReggae so ngakho ke ivele ingoma zikhona zivele zikhona zifose ukufanele iphela mina nge studio ngifike ngifake izingoma ngenze ialbum ngenze labantu ialbum ngoba hayi bathanda kakhulu umculo iReggae lo umculo emvele ngiwenza ngakayenza iReggae ngizaqhubekeka lawo ngiwenza ngizabe ngirecorda kusho ukuthi ingathanda kakhulu ngizabe ngirecorda lo umculo ekade emvele ngiwenza ngibe ndiregede umculo wereggae ngoba la uloka imvele ngiwenza ulabalandela abaningi kakhulu la lo reggae sihlwangezelela ke ukuthi abantu hawu kuhle kuvele kube indumiso
ukuhlelo lwalamhlanje wothi sikhangele ebesilazo sokulungiselelwa ukuhlatshwa kwabantu okwesibili iJackson yeSinopharm ungcwatshwa umlingisi olodumo uNNira obulewe kule South Africa. Siluqhuba lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo nguGibbs Dube.